ikhafu ayikasiphenduli athile zirefayiwe bathiwe bayasendula okesimelele kibo ukuthi iyahamba njani nasemaphendula sifiki siyacela ukudlalela ebabafrika
ubangayala sibili lizakwenza njani babakhozela
phela nxathe liyalike phela ikhafu yiyo phela ebona ngokudlala kokubhola kwe-afrika yazonilalile loku abasitela khona
singathi kodwa sekuleke lakhuluma lamanye amazwe ngakhona ukuthi nxa ngonakala eZimbabwe kumele lidinge inkundla kumbe kwele South Africa kumbe eBotswana akusitshela ngakhona khona ngamafushane
kulamanye amazwe sasixukisana nayo ezikebhenile kodwa sesibe lemihlangano eminingi njalo lohulumende yena uhulumende sesiqalile ukulungisa ama-statement yikho yikho sabhaluleka sathi hhayi liyabona ke imisebenzi iqalile nazi incwadi ezisiziwa ngurhulumende ezitshengisa ukuthi umsebenzi uzenziwa so sicela ukudlalela kwezimbabwe
siyabona ukuthi-ke idala lephalamende belicele ukuthi libuye khona ngale likhulume ngakhona okwenzakalayo lina alisahambanga liyenze njani ngakhonokho
silogwalo esathi libhalelwe yiphalamende elithi sibuye siyohlangana labo sixoxe ngamastadium namuhla sibabhalele incwadi izolo sathi asingelisi ukubuya ukusixoxe ngodwa lolu daba sicela ukuthi ilanga lolu daba lisilisele phambili.